Yeah, ama-smart meters afakwa ngabantu aba-smart. Kuzafakwa ama-smart meters, akasitshela ukuthi ama-prepaid meters sefike ngapi. Ngoba esikwaziyo kathesi abantu abaningi abalawo ama-prepaid meters. Sasitshela ukuthi kuthiwa kungafakwa ama-prepaid meters, amagesi azaba khona, ngoba abantu abaningi abasoze bekwanisa ukuthi besebenzise amagesi santando, ngoba babe sebethenga direct. Kuzatshiya amagesi ebe-available kwabantu abawafunayo. But asingakubonisi lokhu kune-load shedding. Kwakuthiwa imali zezisazizaba ziningi ngoba i-prepaid meter izakwenza ukuthi umuntu ebhadale laba bangabhadaliyo zizakwanisa ukubhadala ngoba kuyabe sekunjenge-airtime. But silokhu sizuthi zesayila mali kanti manje okwama-smart meters. Abasitshele kathesi ukuthi amagesi bazayinkriza njani, bazafaka nini ama-new power generation plant okuthi kulungiswa amagesi amali.
Uhulumende uthi uzaseva imali efika izigidi ezilitshumi, $10 million.
Asikaze size umuntu obotshiwe kumbe simbale kunewspaper ukuthi kulizwane ukuwatshontsha amagesi. Awakho amagesi awohlala kulelo shedding yatshontshani kwakhona. Badala i-prepaid meters valutshwane. Abakafiki le nani kade ziyifuna. Ungagangela kobulawa abantu beloku belama meters la abalwayo. Asibone ukuthi kufeyile ngapho kwama-prepaid meters. Singakakhulumi into ezintsha esingazaziyo.
Amatsha la ama-smart meters kuzaba lula ukuthi abone ukuthi ngubani owasebenzisayo njalo angaphi. Kukanti lawa ama-prepaid wona kubonakala ukuthi mbani owasebenzisayo, yikho kule mali le elahlekayo.
Ama-smart meters ukuthi esebenze elandelelwe kuhle kuhle. Kwabe kufanele kube le-internet ngoba i-internet yize izakwenza ukuthi abantu bebe-connected. I know ukuthi i-powertel bazazama ukuyisebenzisa. Umuntu uyabe ekhanya ukuthi lapho usebenzise okunganani, usefike ngaphi, kule pole eliwileyo yini, konke lokho. But kathesi information lo iyaziwa kungela ama-smart meters. Siyakwazi nxa kungela amagesi ukuthi lapha akula magesi. Benzani abezisa nxa kuthe waswelakala amagesi kumbe kuyipompo ukuthi i-transform. Kuyancedana ukuthi bebekwazi khonokho. Bayayenzani bengela capacity, bengela lutho. Bona ukuthi into ezasinceda leyo yindlela zokutshontsha izimali. Ngiyabona kula makampani already asefakwe elayinini yokuthi be-receive izimali zibefake ama-smart meters lawo.